sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 ngoNhlangula 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, ngihambile number 2 kaMandela Mine Disaster Memorial Site. Namhlanje ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana sewange. Siyakhumbula nami kala ngile East Department ye wange Kurele Company ilungisile hlele lakade bebaningi lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa namhla eKamandana Memorial Site eWange. Zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane ngoNhlangula ngomnyaka ka-1972. Ingcosana yabasekeli bezanu-PF batshengisele eHarare lamhlanje. Bebebalutshona kakhulu nxa kuqathaniswa lokutshengisela kwe-MDC Alliance izolo. Siza ubuya ke kulolo daba, kodwa udaba lwethu olwakuqala. Owesifazana oyedwa oveze isifiso sokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende kubandla le-People's Democratic Party usenqobe ukukhetho lwama-primary ngemva kokuba ethwaliswe nzima efuqwa ukuthi engameli leli bandla kukhetho. Kubika uBatabile Masuku.
Emzini wePhumula constituency bebebabili abaveze isifiso sokufuna ukumela ibandla le-PDP ekhethweni lokudinga ilunga ledale lephalamende, umnumzana Albert Mhlanga kanye lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana oqunge isibindi sokuncintisa ekhethweni. Umgcini sihlalo webandla le-PDP kobulawayo, umnumzana Michael Gora, uthi unkosikazi Mahlangu unqobe owake waba lilunga lephalamende uMhlanga.
The total number of votes is that umama uMahlangu uyele 119, ubaba uMhlanga uphumele 2 votes, 8 ballots sibele 1. Njengebandla le-PDP thina siyakuqakathekisa kakhulu ukuthi omama bangene esikhundleni. Siyathanda kakhulu ukuthi omama bancintise zonke indawo zepolitics, zonke izikhundla zepolitics. Yiko-ke kathesi sikhangelele ukuthi lapho kuzathiwa kule PDP khona ekhansilini sizafaka omama babe baningi, sizafaka njalo omama lama-youth labo bathole ilokhu zemihlandla khonapho.
Ugora ugcizelele wathi ukhetho lolu beluvumela abalandeli bebandla le-PDP ukuthi bephatheke ekhethweni.
Sile Phumula, soyiphumula ibe labantu ababili akade befuna ukukontesta, akade befuna ukuncedisa khona ngale, ubaba u-Albert Mhlanga nomama uSichelesile Mahlangu. So yinto eyenza ukuthi iparty igcine ibona ukuthi kungcono yenza ama-primary elections. Management committee yethu yahlala phansi bavumelana banikeza i-date ukuthi kungcono kube lama-primary elections mhlaka 3. So ama-candidates wonke were advised about this primary election, kube lama-primary elections. Kuvote abantu ama-members awe-PDP abakuma-structures we-PDP bawavotileyo.
Omunye owesifazana obefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ebubi unkosikazi Abigail Mpambi uthi uthwaliswe amagabha avuzayo ngesikhathi sokhetho lwamaprimary.
Kunzima sibili sibonile ubunzima sibonile ama temperatures wonke sibonile I violence here and there but angifuni ukuthi ngisole kakhulu amanye ama stakeholders. Ngiyananzelela kakhulu ukuthi abantu ezintanda ukuthi ngibasole kakhulu mase nje kangela ku ground lami sengizibonela ngama organizations lawa amela omama. I'm just comparing ukuthi emathebeleni ndi north ku MDC Alliance I was the only woman in me at the ground. I never saw even oyedwa ukuthi babuye bazophathisa kumbe bazoncedisa kumbe nje basonde ngaphandle kwama WhatsApp messages. So ngiyazibuza ukuthi bona kuthi ukuthi phela bona ngabo kulobha kuphela belokhu bebangumsindo kungakhanyelwa ukuthi bayenzani. Kathesi kunje mase kuphela i-election bayabe sebegijima manje sebefuna i-statistics. How many women abakomplainayo, how many abalimeleyo, how many abanje.
Imizamo yokuxoxisana lonkosikazi Mahlangu yehlule ethi ibandla limxwayise ukuthi engakhulumile intatheli izindaba okwamanje. Omama abaningi emabandleni ezombusazwe bakhala ngokuhlukuluzwa bevalelwa phandle. Inani labo mama abakhangelelwe ukuncintisa lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 lalo elalivele liphansi nxa kukhangelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi ye-Afrika e-SADC ethi kudingakala ukuba babe yisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini ababubiza ukuthi yi-50-50. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa lamhlanje eKamandana Memorial Site eWange zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane 427 ezabhubha zisemba emgodini kulindawo mhlaka 6 ngoNhlangula 1972. Usuku lolu lunanzwa minyaka yonke njalo namhlabe kule mithandazo yokukhumbula ababhubhayo kanye lemidlalo etshiyeneyo yokuthuthukisa isikhwama sokusiza imuli ezasalayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uStanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Shadrack Kativu. Obekulumbuthano olilunga lebandla lezombusazwe eleZimbabwe Partnership of Prosperity.
Hayi, ngihambile number 2 kamanda Mama in Disaster Memorial Site. Namhlanje ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana seWange. Siyakhumbula nami lokukhala ngile estate department yeWange Courier Company ilungisile hlelo lakade libaningi lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo. Bekukuhle kakhulu sibili kade kubantu baningi. Yabena ama groups achilo like ovula indlela aba local group from Wange was providing entertainment ama police aye Colliery ba badle eze ekholo la committee dizi bekhona angesini bekhona la nika i entertainment hade kuku
uyina okwade kumqoka lamhla njalo bebekhona yena amabandla ezombusasa
bebu labakhulu be party yezani PF. Ingathi kusuke kwa ibuka ngathi ngani ngani very solo ngoba i recognition of other political parties was not done. Kusuke kwaba ngani into yezamtevola kunabakhulu bezana uPF athele iphutsana bobodwa bodwa kubuye sethekini kwa umkhulu wama veteran uthwa Mthemakanda usithi uthunywe ngena ngu president umdangakwa. So ibuka kusuke ngathi kwaba ne solo ukuthi hayi into enjengaleyi akumelanga isuke ibe ngani into ye party yebandla ezasiyawazi. Ibandla libuhle kokathisi kodwa siyana sela isibilo abantu bonke bayakhala ungakunanzelela labantu abangangu-437 ababhubhayo abasukaande basuke emanawi basuka e-South Africa basuke e-Namibia nje abantu bonke abasebenze emayini ngasiwo bezama i-PF. So ngalokhu suke kwakani kwalahleka mpitshana kwalokuthi hhayi kumele kuhlolishe nabanye amabandla ngoba any government that is going to come into power kuthi ukuthi nxa into lena bengafuna ukuyenza kani ngezama i-PF bazayi-abandola yethu kuyinto kumele ibe yinto yethu sonke eZimbabwe. sonke wanje sonke Africa jikelele.
Kodwa umama ubunjani? Bezikhona yini izihlobo abafelwakazi labanye?
Yes, izihlobo zibuyile abantwana abafelwakazi ade bekhona. Ubumo it was touching kakhulukhulu especially kule ngoba ihlahlele abantwana bevula indlela theatre production. If you remember Julius Apartheid era icharusatshela sekudrama ikhobo drama ikhawusarafila uthi sithwele kanzima. Ya ngike ngabona ubaba bade kade ngihlezi phakathi kwabo ubaba abanye sele geleza iyembezi ngesikhathi futhi sokufaka kwabaluka kona phaka kushrine. Ya it was a touching moment okungakho lula especially sebekhuluma yabo ukuthi kwasuka kwahamba njani bazaba bazokho izinto ukuthi babakwesekwehlula ngoba i-technology khona kathesi esefide ekhona yeyiko ngaleso sikhathi ukuthi ingxenye ngabe ngaleso sikhathi kwakukhona ngalo kwasizakala abanye abantu bakwanisa ukuthi basize ukuthi bakhulume esakhile.
Lo ngumnumzana Shadrack Kativu owebandla leZimbabwe Partnership of Prosperity sixoxe laye esewange. Tiyani indlebe kuhlelo luka half past six ekuseni kusasa kona lo msakazo lapho umnumzana Kativu azachasisa ngomkhankaso wakhe wokumela iWange Central edalele ePhalamende.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Balutshona kakhulu abasekeli bezanu PF abaphatheke ekutshengiseleni kwaleli bandla eHarare lamhlanje nxa kuqathaniswa labasekeli beMDC Alliance abatshengisele izolo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kutshengisela bekujonge ukusekela inkuthazo yokuthi ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli amalunga edayele ePhalamende kanye lamakhansile ombuso ezabelo olwenziwa langalinye mhlaka 30 Ntulikazi. Bekungaqondakali ukuba umkhosi lo uzaqhubeka ngayiphi indlela okugcine kusenza inkokheli ziguqule indlela yohambo ezitaladeni ebezidwejiwe ukuthi kuzofolwa kuzo kungenwa enzikini yedolobho leHarare kodwa kugcine kungenjalo. Sebefolela emaphethelweni edolobho kuphela babuyela eRobert Mugabe Square. Ekhuluma kulombuthano iningi labo okukade kungabatsha bezanu PF umnumzana Pupraito Garepi wazise ukuba bazimisele ukunqoba echaza ukutshengisela komanyano we-MDC Alliance wayizolo njengomsindo nje wabantu abesaba ukunqotshwa.
Vanobhiliva nokuvundusira nokurova vamwe vamunangagwa vanoti kwete isu tinoda unyararo tinoda a peaceful election tinonyaya kuti vanhu vaite noise
avakholwa ngokwethuselana langodlakela. Umnangagwa uti hachi thina sifuna ukhetho olulokuthula okwenza abantu bathethise izeki ikomishi ezimelo yodwa kutshengisa ukuthi bayabe sebehluleke umsebenzi wabo. Iminyaka emihlanu edluleyo abazange bekhulume ngezeki kumbe ukukhuluma ngoqondiswa kwemithetho yokhetho. Babekholisa ukudla imali yePhalamende bebekuhulumende iminyaka edluleyo bathe sebehlezi kuhle bakhohlwa ukuba basebenzela abantu.
Abaphume ukuzophatha lokhu kufola bebebalutshwane kakhulu kuzikhanyela ukuthi ababuyileyo yilabo akade bezifunela izembatho zebandla leli hatshi obekukhulunywa inkokheli yabatsha. omunye wabakade bekhanya becasulwe ukungatholi izembatho zebandla umnumzana Peter Mpofu.
Yaye kwaluthi anisola ama t-shirt tingaenda wose kuti sina ama t-shirt zakaita vamwezvo. Tola kuti kungwetekese
abanye abatsha akade besembuthwaneni lo bebekhanya bejabulile befithi ibandla labo leZANU PF lizanqoba umanyano weMDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Omunye wabatsho lokho ngumnumzana Onias Phiri sakamuzi semabhuku.
Kudara tikatarisa kuti maweeks apfuura vachamisa vaiti maelections akaitwa nhasi anoraka zvavamunanga.
Singabuyele muva uchamisa wati yena nxa ukhetho lungenziwa namhlanje uzabhuqa umnangakwa, kodwa khathesi ngenxa yokuthi ilanga lokhetho selibizele sesimuzwa esekhuluma ngokwama-reforms usesesaba. Wathi yena uzakupha umnangagwa umne wabo ole-18 years nxa engadliwa kukhetho ngumnangagwa. Thina sithi ukhetho kalwenziwe nxa engafuni indaba yakhe. Ingaphi i-1.8 million ayiphiwa ngukhulumeni? Ngasitshele aphume egcekeni ukuba wayisangaphi. Usejombile, asihambe kukhetho siyevotela umnangagwa.
Kusenjalo umkhokheli wabasha kubandla leZANU PF esigabeni seHarare umnumzana Gordon Gomwe ukhuthaze abasha ukuba bazimisele ukumelana nodlakela esithi balakho ukuphindisela ukuphindwe kabili uma bengaqalwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Lokhu kufola bekujonge ukuveza usekelo lwebandla leZANU PF ekuqhutshweni kokhetho ngokuthula olungeladlakela besekela imkhuthazo kamongameli Mnangagwa lapho esazisa ukuthi ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga ezayo kaNtulikazi mhlaka 30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebe.
Livetalk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sikhangela ngemikhankaso eqhubekayo kulungiselelwa ukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sevuselele impi yakhe lentatheli zindaba ezethesa umlando okungethuli indaba ezinhle ngomkakhe unkosikazi Melania Trump. Umanyano wamazwe ase-Europe o-European Union uthi kusukela ngenyanga ezayo uza kwengeza imithelo empahleni zeMelika ezingena kulawo mazwe ngoba iMelika la ikweze imithelo yensimbi ye-aluminium evela emazweni akulumanyano. Namhlanje kudaba lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Mihlaka Ifani Ndabambi Ndlovu obevakatshele eMelika kodwa ohlala eHarare.
Kulomahluko omkhulu Chris, kulomahluko omkhulu sibili entweni zonke. Akulalapha engaqala khona, usukele emgwaqweni, imgwaqo yakho niyamangalisa. Ukhangele le technology, ukhangele izimoto, ukhangele langendlela nje umuntu okumele aziphathe ngayo nxa esesigabeni. Kudala umahluko omkhulu sibili nxa uqathanisa ngalezi lamazwe omabili.
Okokuthi kuyini, singathi thina sifundo bani osibonayo nxa ufika eMelika ubona konke umahluko lo owubonayo ongawuthatha asithi uphiwe ithuba lokuthi uguqule ilizwe leZimbabwe usebenzise okubonileyo kuyini kakhulu ongakuthatha?
Lapha ngingathatha ukuthi abantu laba kukhanyakala ngabantu abenza ukuzimisela ngelizwe labo bayalithanda. Belithanda baba lenhlelo abatshengisa ukuthi balazo. Ngoba ungakhanyela bakhanyakala nxa besenza into zabo ngabantu abenza belombono owakusasa. Nxa kuvula umgwaqo benza imigwaqo emikhulu. Nxa besakha izakhiwo zabo zinkulu. Le mthetho yabo iba yimthetho liyana enzima. Kodwa yenza ukubana impilo yakho uyihlale kuhle. Kungela zinto ezingakuwela ngoba ulandela lowo mthetho.
Abaningi abaqala ukufika edolobheni le-Washington DC bathi bamangaliswa ukuhlanzeka kwalo. Wena ukubone njani?
I-Washington DC ungamangala. Okokuqala uboni inhlabathi, awuboni tshani, awuboni phepha. Abantu bakhona batshengisa ukuthi ukuhlanzeka khona kodwa kukuye yena umuntu. Kungabi kusigaba esiyiswe esibathungamelayo ukuthi kabaziphathe njani. Kukhangala nje sokuyini ngabantu ababili. Umuntu lo mansempala wabo ukuthi bahlangene kutheni baziqonqosele ukuzihlanzeka kwelizwe.
Kanti-ke ekhaya ungathi kuyini okwenza ukuthi abantu babe lobuchapho obungaka?
Abantu bakithi abanye bethu nje ukuthi imithetho eyiyo ekwenza ukubana kwenqatshelwe ukulahla amaphepha ayikho eyiyoyenza umuntu aze aziphathe kangaka. Uyazi ukubana lanxa elahlile akula muntu kumbe umthetho ozamlandela. Kulezi nsuku ezikhona sebengani bake bazama ukukhuluma ngakho ngoba izibi besezibangela imikhuhlane njengoba besesilabo cholera. Kodwa ke uMansempala yena kade ngabi lenhlelo ezinhle ezenza umuntu enqabele ukulahla iphepha.
Bona abanye abadabuka eZimbabwe oke wahlangana labo ubona ungani baphila kahle yini, baphi impilo yabo ngathi impilo ongayikhwabitha lawe?
Kakhulu umuntu wakhona nxa umbona ijwabu lakhe lona lodwa litshengisa ukuthi udla kahle, ulala kahle, uphila kahle lengqondweni yakhe. Lalapha lala khona, lalapha imota ahamba ngayo, konke kutshengisa nje ukuthi umuntu ulenhlala kahle. Akulanto engatshengisa ukubana umuntu wakhona uthwele nzima. Uphila nje njengaye umuntu wala, okutshengisa ukubana abantu bakhona bahlezi kuhle kuleli lizwe.
Manje nxa wena ukhangela ubona ungani ilizwe leZimbabwe likusibanga esinganani ukuthi lize lifinyelele lapho osokule lizwe linjengemelika?
Okwesikhathi kunzima sibili ukuthi ngingatsho, kodwa akafikho khatshana ngoba thina izakhiwo zakithi zivele zinhle ngeziqinileyo. Kudingakala nje kuphela imithetho ebopha umuntu nxa kuyisijeziso sokubana ungalahla iphepha akube nje kungaba nje. Kukhanyakala lathi sasikho khatshana sibili, kodwa ungakhangela ngezinto zonke nje nxa uhlanganisa konke okudala isizwe esihle, hayi sesekhatshana kakhulu sibili, akusikho eduze, sikhatshana kakhulu.
Umnumzana Mihla Kayifani Ndabambi Ndlovu isizalwane seZimbabwe ebesethekelele ngapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekhonapha eWashington. Yebo, sesifikile isikhathi sokhetho. Njengoba abanengi nje liyakwazi ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo umemezele ukubana ukhetho luza kwenziwa mhla ka-30 ngoNtulikazi. Lamhlanje sikhangela ukuthi esigabeni sakoBulawayo bavame ukuvota ngayiphi indlela abantu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
IZimbabwe iqale ukuqhuba ukhetho olugoqela wonke umuntu olungela bandlululo ngomnyaka ka-1980. Lobanje lolukhetho abanye bathi lwalulobuqili obabuqhutshwa nguhulumende weBritain encedisana lebandla leZanu ngoba bengajabuleli inkokheli yebandla leZaphu. Umuyi uJoshua Nkomo ngoba ibutho lakhe lalibhuqe abamhlophe kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko. Ingcitshi zembali zithi lokhu kwadala ukuba ukhetho lungabi sobala ngoba yonke into yayisezandleni zabamhlophe. Ngemva kwalokho ukhetho bese luqhutshwa nguhulumende webandla leZanu njalo ngesinye isikhathi obengumongameli weZimbabwe uRobert Mugabe wachaza ukuba ulendlela ezimbalwa zokuqila ukhetho. ibandla elibusayo liqhube ukhetho kanjalo kwaze kwathi ngomnyaka ka-2000 labhekana lebandla elaphikisa kwavuma amadoda ele MDC ebikhokhelwa ngumuyi umnumzana Tsvangirai odobhadobhe izihlalo okwethusa lebandla elibusayo loba nje engabusanga. Umnumzana Dumisani Mpofu uchaza ukhetho lweZimbabwe lwakuqala luka-1980 ethi lwaba lenkethabechabi. Ethi kukhetho oluzayo uma ukhetho lungaqhutshwa kungela buqili ibandla lezanu lilakho ukudliwa 2000.
Ukhetho luka-8 lwahlupha kakhulu ngoba lwaba regional. Ama-regions aba ngama-constituency ba-allocate ama-seats based on that. As a result, kwagcina sokuphuma engani iZapu isapotwe eMatebeleland kuphela, iZanu isapotwe eMashonaland kuphela. Hence, we always suspect ukuthi kwaba nokuyi-manipulation to portray iZapu as a minority party and iZanu as a majority party. Kungakhathaza. Nxa kungaba i-fair game njengomna wakuhambe ukukhuluma sithi kule free and fair election ezaba khona, hayi uzadliwa. Ama-indications atshengisa, one, abantu bakhe abayimpozayo labafakileyo after ikhuu iningi labo badliwe njengema-South badliwe bonke. Two, ama-numbers abantu abaphathiphethe kuma-primary elections lesazi ukwenza ka-2013 aphansi okutshengisa ukuthi bangadliwa.
Kusenjalo ngo-2000 ibandla lezanu belidliwa kabuhlungu kobulawayo. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edalele parliamente la kumakhansila, kodwa ibandla elibusayo beliqalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zihlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kwezokhetho besekela ibandla elibusayo. Ohlaziya ngezepolitiki umnumzana Efincube uchaza ukunqoba kwebandla le-MDC kobulawayo.
Kobulawayo njengamadolobha wonke vele kuhlala kubamba yona i-MDC kusuka ngo-2000. Kube sokusithi emakhaya bekugxile kakhulu iZanu PF ngaphandle kwaseMatabeleland lapho i-MDC ebikhona futhi. Amasithi i-MDC edolobheni biwina wonke kobulawayo. Wonke ngokuphelela kwayo. Kusaqalisa esesengu-7 ezaba ngo-13, 12, 13 lokhu wawina wonke lakhathesi wabambe wonke amasithi angkhona.
Inani labesifazana abangena kwezombusazwe kobulawayo liphansi kakhulu lokhe ilizwe lathatha uzibuse ngoba isikhathi esinenyi kuba lobudlwangudlwangu okugcina kudala ukuba ngemva kokulotshwa kwesisekelo esitsha sombuso kwaba lomthetho othi akube lezihlalo ezingamachumi ayisithupha ezigcinelwa abesifazana edale eziphiwa amabandla ayabe enelise ukuthola izihlalo edale. Unkosikazi Mathibenga uthi lonyaka bakhangelele ukuba lenani eliphezulu labesifazana edale loba nje impumela yama primary elections isithe yaqhutshwa.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuliwa. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi ephathini kuyabe kulokuhlukuluzana lobundlwangudlwangu. So omama izinto zenoyisi ngabazifuna.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu kobulawayo loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa.
Siyabonga kwanele mthakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.